Abantu beZimbabwe ngoMay 2013 bavota kureferendum befaka isekelo sombuso esitsha. Mm-hmm. In your constitution. Lo mbuso uthi wona ku-section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ama-local authority ucreate into esithi i-devolution and then upha ama-local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kunezinto angafuzanga azenze ezenziwa yi-local authority like ukuphathwa kwamadolobha. Bese sibuya ke kulomthetho lo esithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama-local authorities yiwo alomlando, yiwo alamandla okuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu nemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama-local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angaguqula khonokho?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetshaya i-review application kwesule lokho ngoba okwenziwe kwemthethweni. I-cabinet vele kayilawa amandla okuthi yenze khona kokwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Juma webandla le-ZANU PF.
Mina ngibona ndaso isikhathi sokuthi sizo kusikhangelana lokuguqulana kungakuba kwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kantesi ikuthi bona sikhangele umntu bona sizibhedlela sizazisebela njani ekusikeni hospital leyathi ikhona ngobaba unkomo sizayivula njani imigwaqo naleyo sigcwele amaphondolo nalawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa besengizinto bezenzela ekuceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi esisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiyeliyele kaphezu khangela lapho ezithima ngaphuma esithi zami kuyakhankasa ukuthi nadinga i-investment for iZimbabwe abantu basala bechaywa lapha ngamapholisa. Uzwe ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usezuke ukuthi kwenzakile. So kuhle kubona vele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubuyisela into le emuva umeka shot into leyo ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Sesiphambanisa sehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresidenti emadangeni a-unnecessary.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Golide. Silobaba umsomi umsomi Mlilo.
Uhulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake emukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile okuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazi lwana bona phela lokho kungakacedwa lokuyana kodwa kathesi uma sokuthiwa sokufaka amabizo ezitrithini lezi ambona ngathi akuqakathekanga okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa kukhangelewa into ezivele ezisecelene esingasincedi ngalutho. So asizameli ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise akhangele into ezihlupha abantu kakhulu ayekele lokho okunye uvele ongazuze kusincede ngalutho kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-street less sibe singebizo leli hhayi kanakuledi letafuleni.